sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 19 kumbimbitho 2018 nguntungamili inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
babe kuhle kakhulu ukuthi uhulumende landelise imali le iphenduka kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphathi intambo bezanupf kuloli luhlu ukujengisa ukubana le list singathi ibiased.
Uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa aphumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni zifihlwa kwamanye amazwe lwethulwe lamhlanje.
Wonke sithengiselane ungena ma-regulations amanye. Kodwa kaphesi nje ngoba sina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe kodwa njengane sizathola okulufane ngoba siyabe singela okuningi esingakuthengisela amanye amazwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu ese-African Continental Free Trade Area.
Odokotela lokhu beqhubeka bekhalala umsebenzi lanxa umphathi intambo yezempila kahle ke wahlangana labo wabancenga ukuthi babuyele emsebenzini kusaxoxiswana ngezikhalazo zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla uveze uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa ephumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni besiyazifihla kwamanye amazwe. Kodwa kumangalise abantu ukungabi khona kwamabizo alabo abacatshangelwa ukuthi baphatheka kulokho. UGibson Bebe usinika lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu laba abedlulwa inkulungwane babikwa bathatha izimali ngendlela ezingekho emthethweni langenkohlakalo ezifika phose ibhiliyoni lamadola 865 zamadola eMelika bezisa kwamanye amazwe. Ingwalo lezi eziveswe iofisi kamongameli namhla ekuseni bakokwe kumaqembu amathathu labo abaphendukisa imali ngemva kokuthengisa izinto phandle kwelizwe abatshontsha ngokubhadalela izinto ngaphandle kwelizwe kungelalutho olubuyayo labafaka izimali emabhanga angaphandle kwelizwe okungekho emthethweni. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi uMnangagwa uzama ukulungisa udaba lwenkohlakalo olwehlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoba sokungumnyaka wokhetho.
Kusithengiseni ngezindlela uyemazweni uMnangagwa uzama ngazo zonke indlela angazikwanisa ukuthi ekhanye ebantwini engumuntu othile lo Mugabe ngoba sekwazi uMgabe into lonke into zonke lezi zasenzeke khona kodwa engenzi lutho ngakho. Kodwa singakhangela listile leyana lisitshengisela sibona ukugcwele amankampani amaChina labantu abavela eChina abantshontsha izimali elizweni lethu lapha. Kodwa yena uMnangagwa singakhangela i-foreign policy yakhe ufuna ukudlelana kakhulu lamaChina akhona lawo.
Kuluhlu lwabantu abafihla izimali emabhanga phandle kwelizwe kugcwele abadabuka kweChina. Imali etshontshwe yinkohlakalo ifika phose ingxenye yebhiliyoni i-$464,204.71. Enye ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthi kungaba kuhle ukuthi uhulumende esebenze nzima ukuthi imali le iphenduke yonke izonakekela abantu beZimbabwe. Kodwa waphinde wasola ngokuswelakala kwamalunga ezanupf kuluhlu lwamagama abamele bathathelwe amanyathelo.
Ngabe kuhle kakhulu ukuthi uhulumende landelise imali le iphenduke kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphathi intambo bezanupf kuloli luhlu ukujengisa ukubana le list singathi ibiased.
Usomabhizimusi obesedalela ephalamende ngamaviki aphele umnumzana Whitney Ochivayo laye ulenkampani eqanjiweyo le eyamusa edale i-Intratrack. Inkampani African Associated Mines ibikwa yaphumisa izigidi ezedlula amachumi ayisithupha zamadola 62 million bese kusithi iMarange Diamonds yakhipha izigidi ezedlula amachumi amahlanu 54.2 million abemba iDiamond abahlanganisela iJinan Marange Diamond baqanjiwe kanye lesikolo sokubamba lokujezisa ilitshe eliligugu eDiamond eZimbabwe Diamond Education College. Ishweps Lobels Associated Newspaper abangabanikazi beDaily News ekusileni Medical Center wangeColliery Company lamanye amaningi avezwe ukuthi abephila ngenkohlakalo. Abezinkonzo ezihlanganisela iHarare City Central Adventist Church, iFamily of God, leZayoja lawo bakhona kuluhlu lwabaphatheka ekuphimiseni izimali phandle kwelizwe. Abantu lamakampani avezwe namuhla abekulolu luhlu angaphoze afike inkulungwane ezimbili 1844. Kumele isithu seHarare nguGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uye kwele Rwanda namhla uyahlangana labanye abakhokheli bamazwe asezwekazi le-Afrika emhlanganweni wokulobelana isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abo ese-African Continental Free Trade Area. Umnangagwa uhamba lequla labaphathintambo abagoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo, owezokuthengiselana uMnumzana Mike Bima, lowezokuhamba kwezimota lokuthuthukiswa kwemigwaqo uMnumzana Joram Gumbo. Isivumelwano se-Free Trade Area lesi siletha ndawonye wonke amazwe ase-Afrika ngaphandle kweleNigeria lona elithi lisasicwayisisa lingakasayini. Injongo yaso emqoka ngeyokwenza ukuthengiselana phakathi kwamazwe la kube lula. Incwadi kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera uchasise okuningi ngalesi sivumelwano.
Abantu bakwanisa ukuthi bathengise uzwekazi le-Afrika kungela ama-problems amaningi. Uzakhumbula ukuthi kule mthetho nxa sikhangele ama-economies ukuthi i-South Africa sinama-regulations, ezikade sinama-regulations. So i-Free Trade Area uyaba sekunama-goods nama-services esikwanisa ukuthi iZimbabwe kumbe iRwanda ngokwayo kumbe iKenya iyakwanisa ukuthi ithengisele abanye abawezwekazi le-Afrika under esingathi ama-term rules kumbe ama-standardized rules kumbe imithetho efanayo. So yiso isivumelwano esangikhona esinjengase-European Union.
EleZimbabwe kuyini eliza kuthola kwisivumelwano lesi?
Njengoba umnotho wethu kathesi ufoko ukuthi uyagula ndidala, ukululutshwane esingakuthola kodwa nxa kuye ukuthi i-economy yethu isivukile ndijana singathola sibili i-foreign currency ngokwanisa ukuthi sithengiselane kungela ma-regulations amaningi. Kodwa kathesi nje ngoba thina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe kodwa njengane sizathola okuluthwane ngoba siyawesingela okuningi esingakuthengisela amanye amazwe.
Ngezinye indlela kuchera isivumelwano lesi sikhipha imigoqo yokuthengiselana, senza ukuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Afrika kube lula.
Lilo iqiniso kodwa abazoqala ngakho ukuthi bazadinga ungama-goods services okulutshwane yokuthi bangazama ukuthi baqale ngawo, ingaba yithukela, ingaba yi-fertilizer, ingaba yi-cement, bazadinga ama-goods abazathi sizaqala ngalawa. Nxa ukusebenza bazahle bengezelele amanye kodwa uduko esilubonayo khathesi ukuthi i-economy enkulu kakhulu ku-Africa, i-economy yase-Nigeria bathi bafuna umantijana wafuna ukwenza amanye ama-internal consultations. So baye bengasayini kodwa ngeke wenze ukuthi isivumelwano ingaqhubekele phambili. Nxa kuyukuthi abe-Nigeria bazajoyina, bayajoyina isitimela sesihamba.
UMnumzana Masimba Kutshera uhlaziya ezenotho, sixoxela eseHarare.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso emela izisebenzi kobulawayo iZCTU imanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zazisa ukuthi njengenhlanganiso zisekela uNkosazana Thokozani Khuphe ukuba umkhokheli webandla eliphikisayo leMDCT. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Emhlanganweni webandla leMDCT inhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU iphume emgceke yathi isekela umuntu olandela isisekelo sombuso webandla, ngakho ke basekela uMakhuphe. Lokhu kwaziswe ngomele iZCTU kobulawayo umnumzana Ntando Ndlovu othi bazafeza abakuqala ngomnyaka ka-1999.
Sisa babatisa! Pacha kupe pacha, pacha kupe pacha, pacha kizikenti pacha. We want to actually say in this series, we are fully behind Dr. Thokozani Khuphe. We are going to finish what we started in 1999.
Evumelana loNdlovu umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele weIphethu likaZulu laye uthe usekela uMakhuphe ngoba amagama abizwa ngawo esebuhera okuthi dissident alembali embi kusukela ngesikhathi sombhuqazwe weGugura Hundi.
Kono kyana mbona ngazathi kuhlala kudalani uKhuphe esizweni. Uqakathekile ukuthi inkokheli zizame ngoba yize sidala yonke lento ukufundisa abantu ukuthi hayi singayekela ukuvumelana kodwa akasingabizani ngamagama anjani adala inzondo, ngoba mina nicabanga ukuthi okungenze ngakuya khona la ngibuya in solidarity ukuthi abantu bakithi babizwa ngamagama anjani amabi.
Umnumzana Nkululeko Chuma osuka eFilabusi emele inhlanganiso yeMission to Live Trust uthe bayamsekela uNkosazana Khuphe kungakhathalekile ukuba labo abamelana laye bathini.
Uma Khuphe siminda wonye laye ngimele inhlanganiso iMission to Live Trust, sibone ngani mama uMakhuphe uqonde kakhulu njalo uyasekelwa ngabantu abaningi. Lami nginje nyamsekela kulowo mbono wakho ukuthi athi hayi ngiyihlukana lani kulokhu ngoba lephula isisekelo sombuso.
Ezinye inhlanganiso ezingenela umhlangano yiSite, iBupra, iWild, iNYDT, iSDF lezinye ezehlukeneyo, amabandla aphikisayo labezenkondlo ezehlukeneyo kunye lengatsha zeMDCT ezisuka kobulawayo iMathebeleland North leMathebeleland South. Ibandla leMDCT laqalwa izisebenzi ngomnyaka ka-1999 imanyene labenhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo. Bathe sebekhathele ngabantu abephula isisekelo sebandla mahlayana bethi bengaqhubeka bethule bengakhulumi kuza kuba sengathi bayavumelana lokwenziwa ngezinye inkokheli zeMDCT ezilale nkethabe chabi. Ngimela iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bahlangane lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana David Parirenyatwa namuhla wacela ukuthi babuyele emsebenzini uhulumende sazama ukulungisisa izikhalazo zabo. Kodwa odokotela laba bakwalile lokhu bathi bafuna uhulumende abengezelele iholo andubana babuyele emsebenzini. Odokotela abasebenzela esibhedlela zikahulumende bakhalale umsebenzi ekuqaleni kwalenyanga besithi bafuna ukwengezelelwa iholo kanye lama-allowances. Lanxa uhulumende esithi ukhangelele ukuthi odokotela babuyele emsebenzini ngemva kwenkulumo zanamuhla. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uMnumzana Mxolisi Ngwenya, utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusoze kwenzeke.
Ku-Life Talk lamuhla sihlolisisa ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT. Kuza kwenzakalani kubandla leli na?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia ubike ukuthi kakacabange ngokuguqula isisekelo sombuso ukuze enelise ukuncintisa kukhetho oluzayo. Uthe buzwa ukuthi uzancintisana eminyakeni eyisithupha elandelayo, ubika wayehle wathi abantu bafuna abuse aze abe le minyaka elikhulu na.
Okuphuma kukhetho lwakwele Russia kuveza ukubana umongameli Vladimir Putin usenqobile. UPutin sekhangelelwe ukubusa okweminyaka eyisithupha ngemva kokuthola usekelo lwamavota isilinganiso sokungamashumi edlula ayisikhombisa ekhulwini.
Izakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni lapho kungafinyeleli lulwa ngenxa yobubi bemigwaqo zamukele ngenjabulo inhlelo zempilakahle ezokuthi bathole usizo kungekho nhlawulo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abenhlanganiso e-Lions Club bemanyene labeZimbabwe Diabetes Association bathi kungalesi sizathu bekubona kufanele bafike kulezi ndawo behamba labodokotela abazinikeleyo ukutholisa usizo lwemfundiso lokuhlolwa kungelanhlawulo. UNkosikazi Sonile Nemaoko wasentanga esigabeni sezakha ngomunye otshengise ukujabulela lolu hlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo ngabe-Lions Club emkhosini owenzelwe esibhedlela esindala seMashoko Old Mission Hospital eBikita South.
Lapha sikhona isibhedlela siyahamba almost 27 cases. So umntwana angagula ebusuku yebo amaklinikhi akhona but ikliniki eseduzane iba noncedo esibhedleleni ezinkulu. Leso into futhi sibile sikhala ngayo lath ukuthi nga izibhedlela ziyaba seduzane. Njalo isibhedlela namaklinikhi akhona abe le doktha ohlala duzane khonapho.
Kwasekelwa nkosikazi Consilia Chikwariro waseChikwariro Village khona eBikita South.
Esibhedlela ngilamakliniki lapha kungaungelamali yokuthi uyelatshwe indoda engasebenzi kunzima bafuna imali. Akhona mara akachana amashoko yikho kungcono.
Ukuba khatshana lakhatshana kwala makliniki lezibhedlela unkosikazi Chikwariro uthi ufisa ukuba ngabe uhulumende uyakulungisisa hatshi ukuthembela enhlanganisweni ezizimeleyo.
Ngifisa ukuthi lina elibuye ngapha licela lisenzele amakliniki ukuthi lathi sincedakele kulabanye abadubekayo abangelawo umuntu ozawasiza ukuthi noma ungazikanda wazayelashwa ngani. Lisifakelani amakliniki ukuthi i-hospital iyadura iyabe ifuna imali, into yonke ifuna imali vele.
Umgcini sihlalo wesigaba sesithathu senhlanganiso ye-Lions Club uMnumzana Cosmas Chisale ulandisa ngokubenze baphatheke kule mikhankaso.
We used to have four pillars of service.
Besiphelela kuzigaba ezine kuphela kwezokusebenzisana kwethu loZulu. Lapho besikhangela uhlangothi lwabasakhulayo, uhlangothi lwawusiza ngesikhathi sendlala, sikhangela uhlangothi lwawusiza abalenkinga zamehlo kanye lauhlangothi lwezemvelo. Yizo inhlangothi ebesiqondana lazo ekusebenzeni kwethu, kodwa sesingezelele kizo. Lizonanzelela ukuba isifo sechukela lemvuzane sekuyikho osobulala abaningi. Kungenxa yalesi simo abehofisi yethu mhlaba wonke bekubone kufanele singezelele uhlangothi olubalisa imvuzane ehlasela abantwana lesifo sechukela ekusebenzeni kwethu lozulu oswelayo.
Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni yeZimbabwe Diabetes Association, umnumzana Simeon Jamanda, uthi kulusizo ukuba uzulu kakhulukazi emaphandleni esengothembele enhlanganisweni ezizimeleyo sikhathi sonke, ikanti akumelanga kube njalo.
What I've seen is people here value their health more than anything else.
Isifiso salaba bantu bekuyikubana babonane labodokotela ngoba bayasilela lapha emaphandleni. Ukubona lawe ukuba lokhe bebhodabhoda ngoba bengafuni ukuyela, bengazangi babonane labodokotela. Bebezobuyela ngoba isikhathi sesihambile, kodwa iqiniso ngelokuthi bebengafuni ukubuyela emakhaya bengazani babonane labodokotela. Akade bekufuna nje ikuzwa ukuba odokotela sebekhona bese betholiswa lolu sizo abaluswelayo.
Lesi simo uJamanda uthi kumele silungisiswe nguhulumende anakekele impila kahle yabantu bakhe ngoba kungumthwalo wakhe.
So I think this is a very big challenge that the Ministry of Health.
Ubona kwami le inkinga enkulu okumele abogatsha lwezempilakahle bayilungisise ngokuphangisa, batholise imali kuzibhedlela zemaphandleni lapho zivele zilutshwana khona, atholise njalo imali yokusebenzisa ukuqhuba imikhankaso yokufundisa uzulu phezu kwezokuzivikela kwimikhuhlane evikelekayo. Kusize kakhulu ekwehliseni abahlaselwa yimikhuhlane, uphathise uhulumende kwezokulondoloza imali lempilo yabantu.
Abakho odokotela kulezi zibhedlela okusuka kube ludubo oluphindiweyo lapho abantu besiyadinga usizo lokwelatshwa kulezo zibhedlela lamaklinika. Lanxa umbiko ohlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngomnyaka 2012 olwe-National Census luveza ukuba isilinganiso phose amajumi ayisikhombisa ekhulwini zabantu elizweni kungabahlala emaphandleni, lokho isilela intuthuko kulezi zigaba ogoqela kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakamizi zeLupane zithi ukwehluleka kukahulumende ukwakha isibhedlela esikhulu kulumango sokuzibangele ukuhlupheka okukhulu ngenxa yemango emide okumele zihambe nxa sezithe zahlaselwa imikhuhlane edinga odokotela abezinga laphezulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ukwakhiwa kwesibhedlela lesi kwaqala ngomnyaka ka-2004, kodwa kuze kube lalamhla uzulu esabelweni lesi usebenzisa isibhedlela se-St. Luke's eLupane, kuthi abagula kakhulu baya koBulawayo. Umnumzana Colin Dube oyisakhamuzi saseLupane uthi bafisa ukuthi isibhedlela lesi siphele ukwakhiwa ukuze benelise ukuthola usizo kiso.
Kulesibhedlela lapha eLupane esaqalisa ukwakhiwa ngo-2004 yi-Provincial Hospital. Sikhangelele ukuthi uhulumende nxa engayenza i-budget allocation isibhedlela lesi siphele, kwenzeke ukuthi lathi njenge-province benefit. Kulesibhedlela lapho lesisebenzisa i-Mission Hospital e-St. Luke's kayisiphathisi kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi uNkosikazi Dudunyathi uthi abala sibhedlela bathembe iSt Luke's, kodwa layo vele ilodubo lokuswela imithi.
Hey, thina lapha eLupane siyele sikhalazwe sikhulu kakhulu ngoba asila sibhedlela. Isibhedlela esiqondakiswa yiSt Luke's Hospital, kodwa usingumangwe njalo futhi sile zindleko eziningi. Uthi siye khona kumele sigade futhi sikhangela abantu abaningi vele from eLupane isibhedlela sona lesi. Lanxa umuntu nxa engahamba, nxa engarefer sesiyaphambili, kuba nzima ukuthi khona sihambe njengemuli sesiya khona ngale. So silesikhalazo kakhulu ukuthi nxa uhulumende lo ongenile omusha nxa angabuye ezosiqedisela isibhedlela lapha eLupane, ukwenza ukuthi singabi baningi esibhedlela sisodwa.
Ilunga ledale lephalamende leNtumbane ohlala kukomithi yezempilakahle umnumzana Dingilizwe Chuma uthi njengephalamende abalalwazi ngesibhedlela leso ethi bazaphenya ukuthi kuyini okumisa ukwakhiwa kwaso.
As a member of the portfolio committee on dental care, bengalalwazi olugcweleyo ngalesi sibhedlela, kuzwile ukuthi sesineminyaka eminingi siku-foundation level, njalo i-foundation yakhona layo isidilikela. but as a health committee, we are not privy to that information. So we'll get together and then a committee and we'll see can at least say twice the chairperson of committee to talk about that hospital, maybe a little wise. The sensible message would think on the find out to why she locates who for missing level. I'm a provincial hospital, Agula. So we are thinking a good case based on the service, Ulusu, Matula, enough.
Izabelo zeMathebeleland North kanye leMathebeleland South azila zibhedlela ezinkulu eziqondane lezabelo ama provincial hospitals kodwa zisebenzisa izibhedlela zama district ezingelamandla kanye labo dokotela abakhangela izabelo. Ngenxa yalokho abahlala endaweni lezo bathi kunzima kakhulu ukuvakatshela izihlobo zabo eziyabe zilalisiwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi linqotshwe okwakuqala kumncintiswano wokudinga amazwe aza kuyaphatheka kumdlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo lapho lichaywa ngama-wickets amane liqembu leWest Indies lamhla emini. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe ile liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranza ngamakhulu amabili lamachuma yithoba mnembili lethoba mnemunye 289 lilahlekelwe ngabadlali balo bonke. Kwathele West Indies seliphendula lenelise ukuthola amaranza ngamakhulu amabili lamachuma yithoba mnemunye sekusele amabhola ayisithupha oba liqede ama-overs aluwanga amachuma amahlanu njalo selilahlekelwe ngabadlali abayisithupha. Limpumela itsho ukuba iqembu leWest Indies yilo eselindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomela eyisithupha kuthi leZimbabwe lehlela ahlala endaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Omabili lawa maqembu alakho uba yiwo angafinyelela ukuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni leNgilandi ngomnyaka ozayo nxa enganqoba emidlalweni yawo yokugcina. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uGraham Cremer uthi ulethemba ukuba baza kufeza lokho.
There will be a bit of pressure. It would have been nice to come out on top today and less pressure.
Ruba besinqobile namhla besizadlala umdlalo wethu okugcina sikhululekile kodwa akusenzakalanga lokho yikho ke akusoze kube lula emidlalweni wethu okugcina kodwa sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi sihle siqale umdlalo wosisidla amahabule.
Iqembu leZimbabwe lizadibana lele United Arab Emirates emdlalweni walo ugcina wesigaba seSuper 6 ngolwesine kuthi leWest Indies lona lizadibana lele Scotland ngolwesithathu. Amaqembu azaphutha imidlalo yeSuper 6 esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwaza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ikanti azancikilana njalo kudingwa uba yiliphi iqhude elikhulu kulimidlalo eqhutshelwa kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuphela gazinja uthi yena singamandebele ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Uluhlu lwamabizo abantu lamakampani abikwa akhupha phandle kwelizwe izimali ngokungekho emthethweni zifihlwa lwethulwe lamhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa olubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu ese-African Continental Free Trade Area.
Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.